Siyabonga Sandra, siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 ngomabasa 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Futhi kukhona ukushotayo emthethweni yethu. Ngoba ngibele kube lo mthetho njalo ukuthi once kungabonakala ukuthi isikhona usuyenza ukungathembile. Usuabhuza imali emele ukuthi ngayi yasebenzela abantu usuzidlela wena. Hayi kumele kube lo mthetho phela ukhangela khona. Sibona ngani uhulumende kazimiselanga ukuthi adile le ndaba le.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zikhuthaza ukumanyana kukazulu weZimbabwe ukuze akhulume ngalizwi linye emkhankasweni yokulwisana lokungethembeki i-corruption.
Uma kungazange kulungise sithi ngama-governance structures nama-administrative policies akhona lawo azenza ukuthi kuvikeleke ukuthi laba abakupolitiki bengangeneli bengabi lokhu bekuthwipha bekhipha abantu bengisenza ntando akula nto ezolunga.
Imisa Zimbabwe ithi ukugenqulwa kwesinqumo sokwaba kutsha izikhundla emsakazweni we-ZBC okwenziwe yibhodi yalinkampani kuveza sobala ukuthi akusoze kwaba lenguquko ezakwenziwa kulomsakazo. Amalunga edale lephalamende athwalisa nzima umphathintambo wezabasakhulayo lokuthuthukiswa umnotho wabansundu ngendlela eyaphathwa ngayo uhlelo lwemarange Zimonya Community Share Ownership Trust. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana sezikhuthaze ukumanyana kukazulu wonke weZimbabwe ukuthi akhulume ngalizwi linye emkhankasweni yokulwisana lokungethembeki elizweni osekubulale zonke inhlangothi zomnotho. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Resource Center and Network wokubonisana phezu kokungeziwa ukuqeda lolu dubo o-Government and Development Guard Talk owenzelwe eMikles Hotel lamhle kuseni, amalunga lezinhlanganiso akubeke sobala ukuba lubangela ubuyanga lolu dubo lokungathembeki nxa lungasalungisiswanga. Obe ngumhlonitshwa emhlanganweni lo obuphezu komonakalo osubangelwe ukungathembeki elizweni, uDr. Charity Manyeruke wase-University yeZimbabwe uthi kumele basiwe emthethweni bonke abatholakala bephatheka kulokho kungathembeki. Uthi Manyeruke kungumsebenzi wedale lephalamende kanye lamalunga amela uZulu ukuba baphathe umsebenzi wabo ngokufaneleyo wokulondoloza impahla kahulumende.
CEOs must not overly stay in office until they are no longer relevant to national development agenda. As CEOs, you know, you want them to be active on a certain period of time, map their objective, their strategic plan, vision, implement it, pass the baton.
Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngezokuqedwa kobuyanga ebantwini eye Poverty Reduction Forum Trust, unkosikazi Judith Kaulemu, uthi udubo lokungathembeki lungayekelwa luqhubekela phambili njengalokho osekuyikho khona elizweni luzakhula okwesabekayo lube nzima ukululungisisa.
Corruption, it supports, stabilizes, and it deepens inequality. And inequality in public sometimes ends in conflict, and conflict is not health, it's not progressing. It constitutes regressive redistribution of resources from the poor people to the non-poor. Because if you take a CEO who does not only get that huge salary 1 month, but 12 months in a year.
Kuthi okhokhela inhlanganiso ye-Transparency International in Zimbabwe, unkosazana Mary Jane Ncube, yena uthi uZulu kumele akhweze ilizwi esola indaba zokungathembeki sikhathi sonke, hatshi kulandela abanye ngoba sekukhulunywa nguhulumende olamalunga amaningi abesilisa. Wapha isibonelo sokwenzakala kulezi nsuku lapho indaba egudwini kungezeholo elesabekayo eliphiwa abaqondisi bamankampani kahulumende.
Thina sithi omama yibo abantu abakwanisa ukuthwala indaba leyo bayise phambili, bafundise abantwana, bafundise ama-community lapho abahlala khona, labo baqine ukuthi batsho ukuthi sesidiniwe ngokuswelakala kokuthembakala, ikakhulukazi abantwini abaphatha izikhwama zemali, imali efanele ithuthukise ilizwe.
Abekade bekulo mhlangano bathi akusizi lutho ukuvezwa kwabaphatheke kulezi zehlakalo zokungathembeki, kubuye kuphele nje kuphela njengesavunguzane kungena amanyathelo athathwayo okujezisa abafunyanwa belecala. Lokhu kugcizelelwe ngosebenzela uhlangothi lokukhulumisana loZulu Enhlanganisweni yeZimbabwe Women Resource Center and Network, unkosikazi Buhle Benkosi Moyo, okubeke sobala ukuba akuyiwa ndawo nxa uvele ungekho umthetho olawula ukuba kuthiweni kulo osesaziwa ukuba uphatheka kundaba zokungathembeki.
Futhi kukhona ukushotayo emthethweni yethu, ngoba ngibele kube lo mthetho njalo ukuthi once kungabonakala ukuthi kuthiweni usuyenza ukungathembeki. Usuabhyuza imali emele ukuthi ngayi iyasebenzela abantu usuzidlela wena, hayi kumele kube lo mthetho phela okhangela khonoko. Sibona ngani uhulumende kazimiselanga ukuthi adile le ndaba le, ngoba njengoba nisithi ukuthi hhayi kuqaliselwa vele gethu kuzona mhla, hhayi ngasukaba le mthetho sibile ukuthi abantu bayesapha, ngoba kathi silaba benzayo umuntu abekwazi ukuthi hhayi abantu baphonge ukukhuluma bathini thini nango lo khadi bedube ebesikhuluma ngayo anto sehambile sebile futhi ukuzifa.
UZulu obesemhlanganweni lo wethuswe ludaba lokuba selukusibanga esesabekayo udubo lobuyanga elizweni lapho solufika kusilinganiso zongamachumi edlula ayisithupha ekhulwini 62.6%, kuthi isilinganiso sokulichumi lasithupha salabo abangabayanga elizweni kuyilabo abalobuyanga obedlulisa amalawulo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe ithi ukugenqulwa kwesinqumo sokwaba ukutsha izikhundla emsakazweni weZBC okwenziwe yibhodi yalinkampani akutshengisi ukuthi kungaba lenguquko engenziwa kulomsakazo. Ibhodi yalinkampani ngomvulo yazise ukuthi inyathelo elikade lithethwe eziphathamandla zalinkampani zisithi zizama ukulungisisa okuhluphayo kalikho emthethweni njalo ibingaziswanga. Izolo umphathintambo wezokwethula kwembiko umnumzana Jonathan Moyo utshele intatheli izindaba ukuthi ngalani lokwenza kwebhodi kumbe iziphathamandla zalinkampani. Inguquko ebekade izaba khona ikade izabona ukhokhela ugatsha lomsakazo umnumzana Chris Chivinge esiyakhokhela ugatsha lwendaba olukhokhelwa nkosazana Josephine Zulu. Umgcinisihlalo webhodi yeZBC umnumzana Gibson Munyoro wazise ukuba linguquko kayisoze ibe khona njalo wonke umuntu kumele abuyele esikhundleni sakhe. Umgcinisihlalo weMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi inyathelo elithethwe yibhodi kalisoze liphathise umsakazo lo ophakathi kodubo olubangelwe liholo eliqonge okwesabekayo ebelitholwa iziphathamandla zalinkampani.
Ngibona ngathi yibhodi entsha ezama ukutshengisela ukuthi sokule ibhodenta izinto akusamelanga zihambe ngendlela ade zihamba ngayo. Esingathi ngesikhiwa sebezama ku-asetha i-authority yabo ukuthi nxa kuyikuthi kulento ezihleliweyo okumele zidlule kubhodi, kumele zidlule kubhodi. Ngibona ngathi bazama nje ukuthi ngathi bayaklina iZBC ukuthi izinto azenziwe ngendlela efaneleyo leyo elotshwe ngemthetho yokumele iyenziwe eZBC.
Manje nxa sikhangele kona ukuthuthukisa lokuvuselela iZBC kuyaphumelela yini nxa sikhangela ukwenzakalayo?
Into ekhona vele ethine sithona sikhuluma ngayo lapha eMisa Zimbabwe ukuthi uma kungazange kulungise sithi ama-governance structures lama-administrative policies akhona lawo azenza ukuthi kuvikeleke ukuthi laba abakupolitiki bengangeneli bengabi lokho bekuthwipha bekhipha abantu bengisenza ntando akula nto ezolunga. Ngoba ama-problems aweZBC thina nxa sithi akhangela njengenhlanganiso yemisa awaveli ebantwini abakhona kodwa avela ekuthini kule politiki eningi engenelayo ekuraneni iZBC. So ungathi uyakhangela ungathola ukuthi uzathola u-administrator ovela esikolo esiphakemeyo esiphezulu oyazi ngoku-administrator inhlanganiso njengeZBC kodwa-ke so long i-politics kuyiyo eqakathekisiweyo ehanjiswa phambilini nxa kuhlelwa izinhlelo zeZBC akula lapho eza kuya khona.
Yona i-politics ikhanya ilokhu isasetshenziswa yini kakhulu okungenqabela intuthuko yeZBC?
Yes, siyazi ukuthi uminister omutsha uMoyo la uyakhonona ngezinhlelo eziphuma kuZBC. Abantu baningi njengeMisa Zimbabwe sike sabhodabhoda eminyakeni ophelileyo sihamba sixoxisana ngezigaba sisizwa uZulu ukuthi uthini. Wonke umuntu uyakubona kusobala ukuthi izihlelo zezi zikaZBC zingahlangothi lunye.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya umqondisi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lamhla libe lomhlangano lentathele izindaba eHarare lapho eliveze ukukhathazeka ngokuthi idale leSenate selivumelene ukuthi Electoral Amendment Bill ibe ngumthetho ngoba lisithi kunenge okwavunyelwana kusisekelo sombuso esitsha ngenguquko yokhetho okulokho kungekho emthethweni lo. Ngomvulo amalunga eSenate awe-MDCT aphume kuleli dale kufundwa lomthetho kwesibili ngendlela yokutshengisela ukuthi awavumelani lawo njalo kuvika edluleyo avimba ukuthi ufunde kuleli dale esithi abakawuhlolisisi. Isiphathamandla se-MDCT esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Lillian Timvius utshele intatheli izindaba lamhla ukuthi umthetho lo awumumathanga okuningi okugoqela udaba lokufundiswa kwabantu ukuvota, ukubhalisela ukuvota kanye lokwehlukanisa umsebenzi oqondane lomsitheli loqondane lenhlanganiso yeZimbabwe Election Commission. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilakho ukuya emthethwandaba kanye lokukhuthaza abantu ukuthi bengemukeli lomthetho ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi awuguqule.
This is highly, highly objectionable, and it is unfair, and we are going to contest both legal and extra-legal means. But whatever we are going to use is going to depend on the circumstances that exist. We will embark on mass action to make sure that this bill does not pass. We will also take legal measures to make sure that this bill does not pass. This is a bill that offends the Constitution that was voted for by 3 million Zimbabweans.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Thabani Nyoni ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yebulawayo agenda.
Akula lokhu esingakuthi ngishiwa yi-political will, isifiso sokuthi kube le ndlela enhle ecacileyo njalo evulekileyo yomuntu wonke ukuthi abe yingxenye yokhetho. Labo akhona kathesi ekhundleni abasizwa esingathi ngenye indlela ngenxa yokuthi ukhetho lalungasathi ukuthi lukanjani, yibo futhi esikhangelele ukuthi babe yibo abasiqhubela indlela yokuthi ukhetho lethu lukhululeke. So ngezinye indlela vele sibona kuzabanxele ukuthi bazimisele ukuthi bakulungisise kuphume, ikakhulu sikhangelele ukuthi badlalela lele libusayo yile le 2/3 yilo futhi elalivele lingavumelani lokuthi kube lezinto ezitshintshwayo eziphathelane phela lokhetho ezinjengokuthi kumele kube le electoral commission inhlanganiso leyo phela eqhuba ukhetho ezimele yodwa engeke yaphanjaniswa lubani olungayekukumentisa. Unanzelela ukuthi izinto ezinjalo lokho ezingakaphumi kuhle lokho ezingakaqaciswa njalo lokho ingakakhulula leyo nhlanganiso ukuthi izimele yodwa lokho ubona isandla se-registrar general ye-Home Affairs lokho singene entweni ezinjalo okuyiyo inhlanganiso eyayingena abantu bayakhonona ngayo bayayisola ukuthi abafuthiseki ukuthi isebenza njani njalo ukuthi ibanika impumelo abayithembayo na.
Ukhetho oluzayo sizabona kusenzakala okufanayo lokwenzakala ukhetho olwedluleyo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi ukhetho lolu oluzayo uma kungakhankaswa ngasibili kwaba le ndlela eqinileyo yokuvuthisa umlilo wokuthi kube notshintsho. Phezu kwalokho esikubone ngo-July 31 nyakenye sizabona abantu abaningi besekela ukuyavota njalo besekela vele ukuba lesifuta sokuba yingxenye yezombangazo welizwe bezeleke besitsho ukuthi hathi pho siyabe sisenzani khona sokuvele sokule mpumela singakayenzi lutho ngendlela okuhlelwa ngayo ngoba abantu abaningi bazayehluleka ukurejista abarejistileyo babe bengaphumi kugwalo lokuvota abaphuma kugwalo lokuvota babe lokhu bencediswa ngobuningi lanxa bekwazi ukuvota. So izinto zonezi nje sizaqhubeka zisenzakala ikakhulu phela nxa sibone ngo-July 31 inhlanganiso lezo ezivuka ukhetho emazweni athiyethiyene ezamazwe ahlangeneyo zibuka lolu khetho futhi ukuthi yinto enhle-ke ababona ngani bazayiqhubekisa izulu yeZimbabwe yabe khonona.
Akula ngenye indlela obona ingane amabandla la ezombusazwe angayilandela ukuthi abambe ngamandla uhulumende ukuthi alandele isiqondiso ezavunyelwanayo kubunjwa isisekelo sombuso esitsha.
Indlela ikhona, into esingayitho ukuthi kwakuvele sikhangelele ukuthi lawa amabandla njengoba eyivele aqaga abantu ukuthi baze bazovota kwakumele bale ukungena ekhethweni olungacaciyo ukuthi kuyavotwa njani, ngubani ovotayo, ngubani ongavotiyo, njalo futhi ovotisayo ngubani, yena ulamandla angakanani okuthi aqhube lolo khetho kungela kukhonona. Konke lokho amabandla aphikisayo akungena angene ekhethweni ekukhangele kuvele kungatasha sikhangelele ukuthi bazafunda kulelo khetho luzayo ukuthi kawungene emfuleni ongakwaziyo ukuthi uthona kangakanani nokuthi ulenzweni ezingakanani phakathi ungena emfuleni owaziyo yikho nje singakutsho yikho futhi sikukhangeleleyo nangu kathesi imithetho sisenziwa sebe yingxenye yabo kodwa bengayisimayo ukuthi bayekela ukhetho lwangenisa abantu ukuthi mhlawumbe babe ngeke bangena uma ukhetho lwalukuqatile ukuthi liqutshwa nje.
Lo mnumzana Thabani Nyoni ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Agenda obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. KuStudio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokungacaci kwemali evela emsebenzini noma inkampani okwemba amadayimana ko-Emarange okumele iphiwe inhlanganiso yaleyo ndawo e-Community Share Trust. Thumelani text message kunombolo esithi 001202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Amalunga edalela eParliament lamuhla athwalise nzima umnumzana Francis Nema umphathintambo obona ngeza abasakhulayo lokuthuthukiswa komnotho wabansundu ngendlela ekaphatha ngayo uhlelo lweMarange Zimunya Community Share Ownership Trust. Umnumzana Nema utshele amalunga edalela eParliament awe committee ebona ngohlelo lokwabelana amashares amankampani emazweni olwe indigenization ukuthi akutshengisi ukuthi amankampani emba amadayimana eMarange abhalelana phansi lohulumende izivumelwano zokubhadala imali yohlelo lolu. UNema uthi iziphathamandla zikahulumende zazixoxisana ngomlomo labaqondisi bamakampani anjenge Engen Investment, Mbatha Diamond, Diamond Mining Company leMarange Resources ukuthi befake izigidi ezilichumi $10 million inye ngayinye ekubumbeni iMarange Zimunya Community Share Ownership Trust. Uthi lokho ehlolisisa ukuthi izivumelwane lezi zenziwa njani njengoba amakampani la ephikisa ukuthi athembisa ukufaka imali yokubumba isikhwama sohlelo lolu. Abaqondisi bamakampani la batshele idalela eParliament ukuthi kwakungakhanyi ukuthi kwenzakalani kubunjwa isikhwama lesi, ngakho-ke abanye babo abafaki imali kuMarange Zimunya Community Share Ownership Trust okubikwa ile nkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika i-$400,000. Imali le ilokhu ingasetshenziswa. So kwabunjwa ama-Community Share Ownership Trust edlula amachumi amahlanu elizweni lonke jikelele, kodwa iningi labantu lithi akwaziwa ukuthi imali le ekulezo zikhwama yenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe osekela ibandla lezanu PF exoxa njawone lo mnumzana Bekezela Maduma ingcwethi kwezenotho lezombusazwe bexoxa belo Gibbs Dube weStudio 7. Umnumzana Ngwenya nguye osungulala ingxoxo.
Uhlelo lolu ngokubona kwami lwaluhamba ngemfanelo sibile ngenxa yokuthi sabezwa amankampani lawo abephumela egcekeni bethembisa sibile isizwe ukuthi bazagcwabisa ngaleyo ndlela ukusiza kuma-Community Share Ownership Trust onadawo. Ngakho-ke ngokubona kwami ye babethembisile sibile ukuthi kunjalo.
Ubona njani kulapho Maduma?
Yayi, mina ngizahlukana kancane lobaba uNgwenya. Nxa singakhangela lona uhlelo lwangikhona i-idea yangikhona bekuyi-idea enhle sibili ukuthi kube lento enjalo Dube, but i-problem ukuthi i-idea yangikhona sifika iwele ezandleni okungayisizo. Yona sibili bekuyinto enhle ukuthi amakhampani nxa esenza imali ezigabeni zabantu imali yangikhona ibonakale isebenza ezigabeni zabo. Manje izandla esuke yawela kuzo yizo ezivele zaphambanisa yonke into, ayizange ivele ihambe kuhle from ekuqaliseni. Imali zangkhona anti kulokhu ezithumba kancane kancane kuze kuthiwa yile ndawo yile ndawo le ndawo, zonke lokhu ezihamba wrong eventually uzezwa lonke ilizwe kungena ownership trust ngitsho yi-one ehambise kuhle imali lezi.
Uyakhuluma Maduma lapha bangwenya, uvumelana la yini khonapho?
Ngiyamuze kodwa ngomkuzo wami ngizwa ngani uyaziphikisa kodwa ubaba lapha sithi yena izandla ukutsha ngazo uhlelo lolu yizo ezingaqondanga, kutho ukuthi ngenye indlela uyavuma ukuthi ngempela amankampani lawa athembisa ukuthi lokhu azokwenza kodwa usula nje izandla zakhona ezikuba lomsebenzi. Ngakho ke ngale ndlela siyabe sivumelana ukuthi yini lokho abazama ukuthi abazange bathembise ayisikho ngempela bathembisa, kodwa kaphezulu nje sebezama nje amacinga okuthi bangasagcwalisisi isithembiso abazenzayo, ngoba babebuthaniselana abantu yonke indawo le sasihamba sibili kuqutshwa imikhosi, kanti imikhosi le yayingeyanxa besithi bona abazange bathembise ukuthi bazanikeza imali enjengayona kuleyo.
Ye baba Maduma, imikhosi yayikhona sibili zokuthiwa sokuvulwe eGwanda, sokuvulwe Montolongezi, sokuvulwe ngaphi ngaphi, kodwa phela kukhanyazani okunengwangu khona kwakusala kulenga phela. Akunjalo yini bantu?
Xolelani izinduna zakithi. Iy'nduna zakithi sezafakwa entweni ezingabadingiyo abangazaziyo lokuthi zisuka ngaphi zisiya nga. Sezisetshenziswa ngendlela ebuhlungu ukuthi bayazi ukuthi iy'nduna siyazihlonipha, siyazithanda. So kungabekwa induna phambili, sesibona ngathi yonke into sinhle ngoba kubekwa induna phambili. Induna beziya zisiyatshela ukuthi ufike ukhuluma ukuthi le ownership trust enje izakhipha imali engaka, besazi mhlophe bona nababayiba abahlezi phezu kwemali yakhona ukuthi leyo mali bazayidla, angeke iziyefika lapho kumele iye khona. So induna sibili sibili zithathe ziyebekwa laphana, zibuzwe kuhle kuhle khona lokuthi kuhamba njani emaphepheni khona lapha ziyadribulwa ziyadribulwa. Akuphathwe kuhle induna zethu, kade sakhuluma sibhala le constitution ukuthi sicela induna zethu ziprotectwe from into ezinjengaze nalezo, ngoba nako kathi sesisola zona inkosi zethu. Akunjalo, abantu abaphethe laphana bamoshe yonke into le ye-ownership trust. Yona sibili umbono wayo kwengumbono omuhle kakhulu kakhulu ukuthi nga wenziwa ngendlela eyiyo, waphathwa kuhle ngezandla eziyizo eziqotho. Iy'nduna zamonitha zabona ukuthi into zihamba kuhle, zingazange ke zifuqele eceleni bezifakwe izivalwa mlomo zithele ukuthi khuluma lokhu, into leyi ibiyahamba kuhle kakhulu.
Ye ma ngabuya kuwe baba Ngwenya, kambe ungathi kukhona indawo esingayikhomba sibili sithi endaweni enje Gwanda kumbe khona ngale Montolo sokwenziwa lokhu ngemali yama-community share ownership schemes?
Yes, izikolo zakhiwa sibili endaweni ezijajiyeneyo usiya ngokuthembisa, kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi vele abamankampani ba vele ngabantu abangathembekiyo, yikho sibona sebebuyele emuva kathesi bengasafuni ukugcwalisa lokhu. Siyakwazi ukubona nanxa babethembisile ukugcwalisisa kwakhona kukhona lapha nalaphana, kodwa kungasazange kugcwalisise ngendlela ababethembise ngayo. Ngakho-ke lokhu sivele sasibubona kudala, yibo ubuntu babo. Yikho namhlanje sisizwa njalo-ke u-Minister of Mines esicebisa lapho esithi yena hatshi abantu laba balamanga nxa besithi ama-diamonds akuswela, bafuna nje ukuthi baqhubekele phambili besilabodwa ngabantu abangathembekiyo. Yikho sikhuthaza sibili ukuthi kukhangelisise kakutsha ukuthi kanti vele abantu laba bebesebenza ezigabeni zabantu ngabantu abanjani abangafuni ukuthi basize uZulu.
Ye nxa singavala-ke baba Maduma, siyakhumbula ukuthi eGwanda khona ngapho kwavulwa-ke okuthiwa iGwanda Share Ownership Scheme. Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi abantu sebetholeni khonapho.
Siyakuzwa okuncane ngaphi ikliniki ihwayahwayiwe yapendwa, kwakhiwe inye ngale ngibasemabili kwagredwa imigwaqo. Yebo siyakuzwa, but okukhulu kwakhona yikuthi sikhangele ukuthi okwenziweyo ukuqathaniswa le mali engenileyo kunganani.
Lapho sizwe umnumzana Morris Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe osekela ibandla lezanu PF, ndawonye lo mnumzana Bekezela Maduma, ingcwethi njalo kwezombusazwe lenotho ezimele yedwa, bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, osanda ukukhethwa kwehlandla lesibili ukuthi abe ngumgcini sihlalo weZifa uCuthbert Dube uthi usethole indlela yokuthi linhlanganiso izihlenge ebunzimeni bekusilela kwemali. UDube uthi usecele uhulumende ukuthi aphe iZifa amapulazi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ukwenzela ukuthi iZifa ilime ingatshaya inala ibe isithengisa isilimo ithole inzuzo ezaphathisa linhlanganiso. UChris Gandwe Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomdlalo wenguqu uMuzwethu Hadebe othi leli inyathelo lilakho ukusebenza.
Okokuqala, mbone ngathi yonke inhlanganiso ivunyelwe ukubana izame ukubambabamba amathuba wonke engabe khona angayenza ukubana bethole imali eningi. Ma izifa yona ibona ukubana ingangena kulelo hlelo lokulima bengathola imali kancane engancedisa iqembu lesizwe. Ngibone ngathi akulankinga ngoba siyakubona kusenzakala ukubana ikhampani ithi senza omunye umsebenzi ibisizama njalo ukubana ingene kokunye. Kodwa siyanisuka ukubana sinanzelele futhi ukubana kwezebhizinisi lokhu kuba sobala okuba possible uma i-core business yangkhona, lokhu abakuthi i-core business yangkhona ivelelayo ihamba kakuhle, imiswe kakuhle. Okwakhathesi masikhangele i-core business esingathi yiso isiqokoqela sezifa yokubana ikhangele ezomdlalo wenguqu. Okwakhathesi ungathi akumanga kuhle kwamphana. So ukubana beqalise okunye bengakalungisi indlu yezifa, ngibone ngathi into engabathwalisa nzima kakhulu.
Wena ngolwazi lwakho olwenguqu lamaqembu omhlaba wonke jikelele, sokuke kwayenzakala yini khona?
Akaze ngubone kusenzakala. Kodwa maybe mhlawumbe singathi asikaze sikubone kusenzakala okuqondane lokulima kanye. Kodwa sasinanzelele ukubana ngitsho le mazweni amanye amaqembu alakho ukubana esikhathini aqalise ukwenza amanye amabhizimusi.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi ecubungula ezomdlalo wenguqu bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Solo kamoyi uLucky Dube silethemba likholisile libuzawuvela ngapha emsakazweni weStudio 7. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.